Njengogajala bomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe-Youth Assembly e-MDC Alliance, uSicilia, uNetsai noJohanna abathethwe ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Amapholisa alokhu etshintshatshintsha ama-statements, bake bethi kabalawo amantombazana lawa. Kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Bonke bokathathu bafakele abantu abaseduzane nabo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi baseHarare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke ama-lawyers awezimbabwe lawyers for women rights. Esiloko sithemba sikhuleka nakuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abala kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwayenzakala kujesima mgogo, siyakwazi kwayenzakala kugonyethi, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphetsheya?
Uxaso olungaka siyalwamukela, sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi esiyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezo mbusazwe behlukulisiwe. Siyasikhulume sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma. Sicothoza uhulumende lo ongafuna ukuphikiswa, uhulumende lo ofuna ukuba yi-dictator.